I think iMDC ile problem yokuthi khona konoku abakulwela ukuthi umgabe uyakwenza yikho abasebesiba yikho khona because ungananzela ukuthi iconstitution yeMDC si amendwa nxa uMorgan efuna ukwenzela unye lutho singakhayela indaba ama vice president yena leyi it was very clear ukuthi uMorgan wayengelawo amandla ukuthi appoint o vice president but waqala waba appoint wasehamba wasesiyatshela ke initial council ukuthi khona iamend iconstitution ukuthi kumvumele khonokho so mbonakani ukuba lezi zikhathi ukuthi uzibuze ukuthi kanti bayi-movement for democratic change enjani nxa bezabawesi kulo mgabe nxa sekufikwa-ke entweni zedemocracy because uzananzela ukuthi umgabe i-constitution yakhe ezanu uyayilandela lapho afuna ukuyitshintsha khona yi-make sure ukuthi khona yi-rallies abantu ukuthi beyitshintshe engakenzi lutho so I think when it comes to respecting i-constitution kwesinye isikhathi umgabe uba ngcono kulo Morgan Tsvangirai ngoba uMorgan Tsvangirai i-constitution yakhe vele yayisithi upresident we-MDC umele eserve ama-terms ayi-2 sesilaye for 16 years engupresident we-MDC so kuyatshengisela nje ukuthi khonokho athi udemocrati ngakho ambona ukuthi uyikho khona bese ngizibuza ukuthi angaba ngumongameli welizwe vele kuzaba njani
manje nxa ukhangele khona lokho okwenzakalayo ubona ungani kuzayenza ukuthi aswele na usekelo ngokhetho oluzayo
mbona ngani uMorgan indwangu yakhuthi ugaza kudala angimboni esiba le chance ngenxa yokuthi bayehluleka ukuthatha umbuso besabambene bele power ye uMorgan ngokwakhe is more appealing ebantwini kodwa ungakhayela-ke ukuthi sekube lama-MDC amaningi kakhulu kwe-MDC kuthi konoku kwainta uvice president abayi-2 kuzayenza even i-MDC ibe even weaker so angiboni i-MDC in its current form ithatha umbuso ngo-2018 unless bangafoma i-coalition nabanye abantu but still i-issue ze-leadership zenezi will be a problem yase futhi mbane yathathisa i-SCPC.